So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu ziku 24 Ncwabakazi 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umthethwandaba we Constitutional Court namhla ukhangelelwe ukwethula isinqumo esingabangela ugcotshwa kukamongameli Mnangagwa ngesonto kumbe ngomvulo.
Okuzaphuma lapho la lathi siyakwazi ukuthi kuzaphumani, sizabona vele kungela ngisho i-judgment yabo vele yabonakala. Ngingababhalela mina ngedwa ngizivuke ukuthi hayi i-judgment bathi ha madoda laba abatshintshayo ngena benzani, bazaqhubeka lina lingakhala lingenzani, kodwa ha ngokwenu lokho.
Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe seliqalile ukulungiselela ukhetho oluzayo.
Sesibonile ukuthi ibandla likamakhuphe yilona elingelabandlululo, even nge-tribe imixed up from leadership yonke kusiya phansi, njalo futhi lihlangene labesimama lilandela i-50-50 policy ye-MDC.
Ibandla le-ZANU-PF lithi owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe ngumthengisi omele athathelwe amapulazi asalele lilodwa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Umthethwandaba we Constitutional Court namhlanje ukhangelelwe ukwethula isinqumo esingabangela ukugcotshwa kukamongameli Mnangagwa ngesonto kumbe ngomvulo. Ingcwethi kwezomthetho kunye labaningi abalandele loludaba emthethwandaba bathi ithuba lokuthi isicelo sikamnumzana Nelson Chamisa ukuthi kube nguye omele ethiwe wanqoba ngoba kwaba lokucilibezela likhanya lilincinyane kakhulu, ngoba kungela bufakazi obubambekayo obethulwa emthethwandaba. Umsakazo we-ZBC uthi uzethula ukuzabe kusenzakala emthethwandaba lamhlanje njengalokhu okwenzakale ngolwesithathu. Kodwa kayisuye wonke umuntu owamukela lokhu, okuningi asibuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Lokhu kwenzakala ngemva kokuba abantu benelise ukubona obekusenzakala emthethwandaba we-Constitutional Court kumabonakude weZimbabwe Broadcasting Corporation okwakuqala embalini yelizwe lasenkundleni eye-Facebook. Umqondisi wenhlanganiso yamagqwetha eye-abameli Human Rights Lawyers, umnumzana Tinei Mukweva, uthi liyancomeka inyathelo elithethwe umthethwandaba we-Constitutional Court ukutholisa uZulu ithuba lokuba azibonele ngawakhe obekusenzakala izolo ngesikhathi kuthethwa udaba olukhwezwe ngabomanyano we-MDC Alliance bephikisa impumela yokhetho lukamongameli lukamhlaka 13 Ntulikazi.
Lokho kuzayenza ukuthi even wona amajaji nxa ethetha amacala bayabe bekhangelwe umhlaba wonke jikelele ukhangelele, kuzayenza ukuthi kube le-transparency, kube le-accountability. Lokhu kuzayenza ukuthi bathethe bele esithi ngesikhiwa yi-objectivity, ilizwe iZimbabwe layemukeleke emazweni wonke.
Umgwenga uthi lokhu kuzosiza ingcwethi kwezemithetho kwelakusasa.
Even la ma-technicality abazasebenzisa uku-arriva ku-judgment ayabe ecubungulwa ngama-jurist, ama-jurist abe khangele ebona ukuthi yiwo yini umthetho osetshenzisiweyo, okuzaphuma esizathi ngesikhiwa yi-judicial scrutiny. I-judicial scrutiny le kuzayenza ukuthi kube lesithi ngesikhiwa yi-peer review. I-peer review yikuthi amanye amajaji kwamanye ama-jurisdiction ayabe ekhangele ebona ukuthi indeed indaba le icubungulwe kuhle yini na.
Enye ingcwethi kwezombusazwe unkosazana Similo Maphosa uthi lanxa kube linyathelo elihle elithethwe yi-Constitutional Court, okunye abakubonileyo bewungajabulisi.
Singathi besiku spotlight ngendaba yani ye Concord yona le ebikhona izolo. Nxa usukuthatha lokhana usukukhangela ukuthi kulabanye amanye amagqwetha umhlaba wonke nje akade ekhangelele lolu suku njalo elindele ukubona ukuqina lokuba lokukhululeka kwelizwe lethu nxa sisiya kwezomthetho. Into le ibe ngani isinengiso ngoba kule kwezinye indawo ukuthi iConcord ibi ngani yavimbela inganayikhululeki ingatshengiseli ukuba confident ngokuthi bona bathi iZimbabwe ikhululekile.
Uthi le ndlela omahlulile bebuza ngayo kuhle kwaveza ukuba sinqumobani uZulu azasithola okusuka kuphambane lenjongo yokuba lilizwe elilandela umbuso kaZulu.
So ngokunjalo singathi umphumela okhona kusasa umphumela esingathi siwulindile kodwa esingathi nje sesiwazi ngoba nxa kule ndlela yokuthi kule side elinye elibuzwa imbuzo engani ilula and then kube sokubuya lele linye side elibuzwa imbuzo yokuthi limele licace liprove ukuthi lona lilento sibili indaba enkulu elilayo but elinye leli side lingelandikimba akusitshengiseli ukuthi siyangaphi ngenkululeko esithi silayo njengelizwe. Sithase lesibanga eside njalo sokuhamba kungaba yinto enhle nje ukuthi isibanga lesiyana sisheshe sifike masinyane.
Okusekelwe ngumnumzana Lindani Jama isakhamuzi emzini wePomona eHarare othi akazinikelanga uhulumende ukulandela umbuso wentando kaZulu.
Bafuna ukubonakala besiba i-democratic but kungela democracy eyabikhona. Okukhona ukuthi yes bona bathi nxa abantu bafuna ukuthi be-complaining ngama-election ngababuye ngaphi ku-court bakwenza khonokho kodwa nxa ubabona behlezi laphana awababoni njengabantu abafuna ukuthi abantu babone i-democracy kumbe abantu bethi lapha kuzaphuma ulutho. Okukhona ukuthi sizabuyela ekade sikho khona ndabo abantu abatshontsha ama-election kakuphumanga kuhle ukuthi bathatha okunganalo abazange bebuza imibuzo eminingi okwabo yikuthi babehlukuluza umuntu owayebuye le ndaba yakhe ukuthi hhayi mina bangonele bangitshontshela ama-election babemhlukuluza ngokwabo.
Le sinqumo esizakwethulwa ngolwesihlanu uJama uthi asisoke sibe ngesisuthisa uZulu.
Abantu laba babetshontsha ama-election anzange mbone bebahlukuluza babekhanya ngathi labo bayavumelana lalokho abakhulumayo. Okuzaphuma lapho lathi siyakwazi ukuthi kuzaphumani sizabona vele kungela ngisho i-judgment yabo vele yabonakala ngingababhalela mina ngedwa ngizivukele ukuthi hayi i-judgment bathi ha madoda laba abatshontshayo mbena benzani bazaqhubeka lina lingakhala lingenzani kodwa ha ngokwenu lokho amasela siyawafuna la yiwazabusa.
Kodwa omunye wabancindisa kukhetho lokudinga umongameli umnumzana Peter Harris Wilson owe-Democratic Opposition Party obesemthethwandaba laye uthi udaba oluphakanyiswe ngabomahluli ukuba abe-MDC Alliance baphuza ukukhweza udaba lwabo kungokunye okuzokwenza omahluli bahlulele ngendlela engasoke yathandwa nguZulu.
Now I'm getting my law, we're going to see the problem. Because in law, you're saying that into Hambanjan, in a law society, ungezi tubalako enga kondaling eskatsa mkona, but they will lati case yankona. Mina imbona njalo, but the case eskatsa mkona, nomu kutuwa ni utu ufa, ama vota, ama kwananga, ama CDs, wongi regani, into za kwa kataza, eskatu kungenza ma paper, kungenza ma paper, kungenza eskatsa lungi leo, case kutini.
Idale lomthethwandaba we-Constitutional Court likhangelelwe ukwethula isinqumo salo edabeni olwakhwezwa ngumkhokheli womanyano we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ukuphikisa impumela yokhetho lukamongameli lapho abekhomishini ebona ngezokhetho e-ZEC bethe umongameli Emmerson Mnangagwa owe-ZANU-PF nguye onqobileyo. UChamisa ufuna ingaze yemukelwa limpumela ngoba elobufakazi bokuthi nguye onqobileyo iZANU-PF iqilibezele okwezinga laphezulu kulolu khetho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare.
Siyabonga Mavis Gama. Kunjalo nje ingcwethi kwezomthetho lamagqwetha bathi abajabuleli ukwehluleka kukamphathintambo wezemthetho umnumzana Ziyambi Ziyambi ukuvumela amagqwetha kamnumzana Nelson Chamisa avela kwamanye amazwe ukuba asebenze eZimbabwe kudaba lukamnumzana Chamisa. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eHarare.
Lokho kuphume kunhlolisiso enzingabe Studio 7 ngemva kokuba amagqwetha amela umnumzana Nelson Chamisa evinje ukuphatheka kuhluzeni kwalolu daba ngoba bengenamvumo yokusebenza eZimbabwe. Umnumzana Nkosi yabo Sibanda ligqwetha lisebenza eZimbabwe yena-ke ubeke ingqobe kumnumzana Ziyambi ethi wehlulekile ukusebenzisa amandla akhe ngokuqondileyo ngoba kusobala ukuthi wenze isinqumo sokuvimba amagqwetha akwe-South Africa esebenzisa amandla akhe kwezombusazwe hatshi awomthetho.
Ziyambi Ziyambi yena umsebenzi wakhe uyabe ungowokubavumela abantu labo ukuthi beme enkundleni zethu zeZimbabwe, kodwa ukuma kwabo kumele bekwanise ukuba betshengise ukuba 1 balobungcitshi endaweni yangkhona, 2 ubungcitshi bangkhona abuvamanga emagqwetheni ethu, njalo kufanele bezicilele kuminista ukuba benjani beme phambi kwenkundla zethu. Phinde futhi i-constitution yethu yeZimbabwe iyavumela ukuba ngubani langubani ofuna ukuhambisa udaba lakhe enkundleni adinge iloya lezifiso zakhe. So uminista or umphathintambo uZiyambi Ziyambi bekumele yena asebenze amandla akhe ukuba ebavumele or ebayalise ngemva kokuba semtshengise amaphepha akhe.
Unkosikazi Sanelisiwe Ngoma odinga ulwazi endabeni zomthetho uthi uZiyambi lohulumende wanele amagqwetha imvumo le ngenxa yokwesabela ukuthi ZANU-PF ngehluleka edale.
Bona ngathi okwenziwa nguZiyambi Ziyambi uMinister weJustice kwaku-political ngoba asonje yakuqala yokuthi amagqwetha avele kwamanye amazwe alobudlelwane leZimbabwe amele izizalwane zakuleli. So ukudileka kulungiselela amagqwetha eSouth Africa kwakuyindlela yokwenqabela ukuthi i-CASE MDC Alliance ingangenelwa ngamagqwetha ohlonze oluphezulu. For example, ungabala ngabodali Mpofu uzethola ukuthi amagqwetha ahlala enqoba esikhathini esiningi. So kubapha ithuba bekuyabe kuyikubulalisa iZANU-PF.
Egcizelela kulokhu umnumzana Khosa Swela oyisifundi somthetho ubalise udaba olwenzakala ngomnyaka ka-2013.
Le yinto ebingamelanga ihluphe loba kancane ngoba imikhuba yonke yalandiwe ukuze amagqwetha la ase-South Africa enelise ukusebenza kwelaleli. Bayavunyelwa njalo yi-Legal Practitioners Act ukuthi bamelele loba ngubani. Ngisho lesikhathi esedluleyo sabona uMorgan Tsvangirai emelwa nguGeorge Bezos ngo-2013.
Loba nje abanye besola ukubizwa kwamagqwetha avela kwamanye amazwe umnumzana Paulo Sibanda uthi lokhu kuvame ukusebenza ngcono.
Umthetho ngumdlalo olokungazwisiseki kwesinye isikhathi, kuqakathekile ukuthi uthole iy'ngcitshi ezingakumela. Akusikho ukuthi ukhona oyabe ukusolile elizweni lakho. Umthetho ufuna ingcishi njalo umuntu abe neutral, umuntu abe neutral ezingasebenzeli kuleyo ndawo ukuze batshengise an objective opinion, umbono oqotho emthethweni ndawo ongelani lokuthi ngingakhuluma so kusasa sengingavuka ngingahli kumbe sengingavuka sengiphanjaniselwa indlela engisebenza ngayo.
Amagqwetha amaningi athi akuvamanga ukuthi amazwe anjenge-South Africa adlane neZimbabwe alise ukwenza umsebenzi ngoba ingcwethi zonotho emazweni omabili befunda umthetho ohambelanayo. Ngimele Studio 7 iseHarare, nguGibson Bebe.
Siyabonga Bebe. Lokhu sikudaba lunye. Izakhamizi zedolobho leGwanda seziveze imbono etshiyeneyo ngodaba lweConstitutional Court olusemthethwandaba okuzaphiwa kona isinqumo lamhlanje. Asizweni ke uAlbert Ncube esipha lolu daba ekhona le eGwanda.
Lolu daba lokho lusekudwini njalo iningi lokho lixoxa ngalo ikakhulu ebulenjini bokuzilibazisa. Izakhamizi eziqophela lo msakazo emajawundeni ziveze imbono etshiyeneyo zisithi zimelele ngamehlo abomvu isinqumo esizethulwa ngumthethwandaba kusasa. Umnumzana Balugwe Moyo ocubungula ngezombusazwe uthi lolu daba luyinsinda baphenduli.
Ngokubona kwami uChief Justice ube le mpica mibuzo eminingi kumeli we-MDC Alliance yaba milutshwane kubameli be-ZANU PF labe-ZEC. Kodwa-ke ngakolunye uhlangothi uyigwazile umfokampofu. Hayi-ke ukuthi izozala nkomoni kusenzima khathesi. Ingaxakela, ingaphunza.
Unkosazana Lungile Masuku oyisakhamuzi eGwanda uthi ngokubona kwakhe umana lo-MDC Alliance wedlulekile ukuletha ubufakazi obugcweleyo obugoqela ama-V11 forms asetshenziswa kulolu khetho.
Ngokubona kwami ukusweleka kwe-evidence ebikhulunywa kakhulu yona le yama-V11 forms kuzadala ukuthi i-ruling yakusasa i-verdict ezaphuma iphume supporter iZANU PF ngoba behlulekile ukuthi bathi produce those V11 forms.
Igota likaChamiso Advocate Thabani Mpofu uthe bebengeke bavumbulula imvuthuluka zokhetho ezithi lokho bekuzafana lokunatha emthonjeni lechefu, njalo uthi imfulu yendaba isemangeni ethulwa yikomishin ebona ngokhetho yeZEC ephethe iguqula impumela yokhetho lukamongameli. Umnumzana Sifanjani Bebe uthi bekungasoze kusize ukudinga ubufakazi bamabhokisi asezandleni zeZEC.
Ubufakazi ade bebufuna ubufakazi obamabhokisi eZEC abakhiyeleyo bona abakwaziyo labahlala khona ukuthi sebafakani phakathi wabo. Bathi uChamiza athathe ngabulawa amabhokisi abathi kumele abuye lobufakazi obugcwele ukuthi amabhokisi lawo afakwe amaphepha angayisiwo uzawathatha ngabo amabhokisi enekhelwe yibo abanikazi bezeki la. Noma singakayiboni ijudgment siyazi ukuthi izabuya vele ifive umnango wakho. Sikhuluma nje sinjeka singafundanga sikhayele sibona ukuthi vele amanzi la agelezela ngaphi njalo athinte okumele aqonde ngaphi ngenkani.
Loba nje inengo lesithathu belithenhlo amehlo kumabonakude njalo lithiye indlebe emsakazweni we-ZBC. Inengi emaphandleni elifana lomnumzana Gqabutho Ndlovu lizwe lolu daba ngelikabathi.
Ngapha ngemakhaya abantu abaningi bajahele ukulalela umsakazo we-Studio 7. I-Radio Zimbabwe ilokuhlupha kakhulu. Yabe sifuna ufaka ama-aerial amade lawana ukubamba kwakhona kuba nzima. So abantu abaningi izolo babadane kakhulu, basincede sili balungise ukuze sithole lathi information ukuthi kuyini okwenzakalayo phezulu khona ngale abantu bonke bahlale bekwazi.
Idale le-Constitutional Court likhangelelwe ukwethula isinqumo ngalolu daba ngolwesihlanu emini, njalo lesi sinqumo kasisoze saphikiswa yiloba ngubani. Ngimele iStudio 7. Ngisemajawunde neGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Ibandla leZANU PF lithi liyasekela inyathelo elithethwe ngabalwa impi yenkululeko abathi ibizo legceke lendizamtshina ele-Robert Gabriel Mugabe Airport kumele liguqulwe ngoba uMugabe usengumthengisi ocupha mgani munye labaphikisa uhulumende. Umsakazo we-ZBC izolo ukhuphe umfanekiso kamgcinisihlalo webandla unkosikazi Opam Chinguri Kashiri esithi uMugabe nguye owayevele ekhuthaza ilizwe leMelika ukuthi lethese izijeziso zenotho ilizwe leZimbabwe. Ekhuluma emkhosini munye unobhala jikelele wenhlanganiso yamawovethi umnumzana Victor Matemadanda uthe ngaphandle kokususwa kwegama likaMugabe egcekeni lendizamtshina eyayithiwa Harare International Airport, bafuna njalo uMugabe athathelwe amanye amapulazi alawo asale lelilodwa. UMatemadanda uthi uMugabe ulamapulazi angamachumi amabili lantathu, ngakho kumele athathelwe amanye aze asale lelilodwa njengaye wonke umuntu. Ibandla le-MDC elikhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe seliqalile ukulungiselela ukhetho oluzayo. Lanxa leli bandla lathola izikhundla zabameli bedalelwe ephalamende abaphansi kakhulu betholakala kuhlelo lweproportional representation lezihlalo eziyisithupha zamakhansili. Umkhokheli walo unkosazana Tkhupe waba ngowesithathu kukhetho lukamongameli. Sixoxele isiphathamandla saleli bandla umnumzana Dan Moyo.
Ye, akunzima kakhulu ukuthi umuntu axazulule kubana wahamba njani kulolu khetho. Kodwa okungamangalisiyo ivele ukuthi i-rigging siyakwazi ukuthi khona. It's just nje ukuthi asazi i-extent yakhona ukuthi ikanganani. Ngoba ziningi izindawo lapho i-research khona ukuthi unkosazana Khuphe ulawa ama-supporters, kodwa kwatholakala ukuthi ama-results akhona maye-announce kuthiwa akatholanga lutho. Waze watsho laye even kuposti lokhunjana election press conference yakhe ukubana kulezi ndawo lapha azikhona ukuthi besi lama-agents avotayo sibile votele i-MDCT, kodwa ama-results abuye sithi kutholakale zero kulayo kulawo ma-polling station. So yeah, as far as thina we are concerned, neqinisweni ama-results awezekhi lawa awatshengisi izifiso zabantu. I think i-rigging system ezanu iyavele i-predetermined. So ngendlela esibona ngakhona thina ungathi ama-results bawapheka bodwa ngale, they have nothing to do with indlela abantu abavota ngayo.
Manje nxa sikhangele elakusasa, ubona unkosazana Thokozani Khuphe esiya ngapi lebandla lakhe?
Well, ibandla likankosazana Khuphe okusalayo even ngawo ama-results ona lawa awezeka akhulunywayo liphumele ngunumber 3 kulolu khetho. So kusho ukuthi ama-chance okubana likhule leli bandla li-incorporate abanye abantu. Ngokokuqala abantu bamele bakunanzelele ukuthi ibandla likankosazana Khuphe limelani, njenjalo into elizimelayo yizona yini izinto abafuna ukuzibona zisenzekele izinto eZimbabwe. Sesibonile ukuthi ibandla likamakhuphe yilona elingelabandlululo, even nge-tribe li-mixed up from i-leadership yonke kusiya phansi, njalo futhi lihlangene labesimama lilandela i-50-50 policy ye-MDC okuyiyona vele which has been i-fundamental cornerstone yokwahlukanisa i-MDC le-ZANU-PF. So yes, yeah, I think ibandla lika-Dr. Khuphe can only go one way phezulu, ngoba lingabambelela kuma-fundamentals awo, ama-basic, ama-values awo, lama-principles ayenza ukubana lihlukane kala amanye amabandla. Ngokuya kwesikhathi lizo-attract-a abantu abaningi esayidini layo.
Awuliboni na ibandla leli lisiya kubambana lelinye leli elikhokhelwa umnumzana Jamisa, ikakhulu nxa bengaba le-Congress? Bona abanye abasekeli abangale bethi hayi asikhumisane nomlotha, sibambane siqhubekele phambili. Ubona kusenzakala yini khona?
Well, angeke ngithi angeke kwenzakale, because ekuqaleni kumele abantu kumele bakwazi ukubana before ibandla leli lisplitha kuvele kwakuyiwona umbono kankosazana Khuphe ukubana according to i-constitution yomhlangano kumele kube le-extraordinary congress ekufeni kuka president Moke Mtsvangirai. Okwadubayo yikho lokho ukuthi laba bakaJamisa bazange bafuna ukuthi yenziwe leyo extraordinary congress, instead bafuna ukufosela ukubana uJamisa accept njengomkhokheli okungekho emthethweni. And then further to that, kusuke kwaba lodlame lezinto eziningi ezenzakeleyo ezikhombisa ukubana icala laboJamisa leli lilokusebenzisa udlame if izinto zingahambi ngendlela yazo. Sezwa ukubana uMakhuphe bazama ukumshisela endlini engcwabeni kaTsvangirai eBuhera, sabona futhi lakobulawayo ema-ofisini awe-MDC bekuya ngodlame bemosha ama-properties, izimoto zabo Khuphe lezi zachawa ngamatshe and putting abantu ku-danger. So yes, ukuhlangana kungenzeka, kodwa kuzomele into esifana lalezo zi-addresswe, ngoba angiboni ukuthi iparty ibandla lethu le-MDC lingabuyeka kulokhu elaliyikho khona if izinto ezivele zingaphandle kwe constitution yethu zingavunyelwa.
Alo ke ngumnumzana Dan Moyo isiphatha amandla sebandla le MTCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona pha edolobheni le Virginia kwele Melika. Ingcwethi zemfundo zihlanganise amakhanda ziphana amacebo okulondoloza amasiko lokusetshenziswa kwawo kwezentuthuko emhlanganweni oqoqwe ngabekolleji leyunivesithi eyeNUST owenzelwe eHarare ngolwesithathu. Okuningi sibuzweni kuMark Peter Ntambe eseHarare.
Lo mhlangano wenziwa ngomnyaka o-International Conference on Communication and Information Science ubuthanise ingcwethi ezitshiyeneyo emsebenzini we-science ngenhloso yokugcwalisisa isiqondiso zenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-UNESCO zokuqakathekiswa kwamasiko. Unkosikazi Sibongile Jele wekolleji le-NUST uchazisa kabanzi ngalo mhlangano.
Ukuxoxa ngezindlela ongasetshenziswa ngayo indalo yethu, imvelo yethu, ubuyithi bethu njengama Africans, njengama Zimbabweans, ukuthi esilakho sileligugu, our cultural heritage kithi esingabusi ukuthi singakusebenzisa njani ukubana abantu bathuthukiswe ezabelweni, singahlali silindela ukuncedwa oluvela kwezindawo, kodwa sisebenzise lokho esilakho dina eZimbabwe.
Uthi udaba oluqakathekiswe kakhulu yikuhlolisiswa kwemikhuba ephazamisa abesifazana lamantombazana.
Impikiswano ekhona ngethi kulamanye amasiko leminye imikhuba elimazayo engamihle, sithini ngayo, asithi konke kubi. Okuphumileyo lapha ade kukhulunywa abesifazana ubana zikhona ezinye indlela kumbe amanye amasiko lemikhuba okuhle okusikhulisayo kusakhayo njengesizwe, kodwa kube lokunye okulimazayo ikakhulu okulimaza kakhulu umntwana oyinkazana. Yebo kukhona okungalimaza umntwana ongumfana, kodwa ungananzelela kuma research ayenziwayo kutholakala ukuthi umntwana oyinkazana nguye olimala kakhulu ngasikhangela eminye imikhuba lamasiko.
Unkosazana Sandra Mpofu ofundise ekolitshini le-NUST uthi ingcitshi zesayensi bezihlanganisa ingqondo ezivele emazweni atshiyeneyo lezeZimbabwe.
Kulabantu abavela from outside, abanye bavele South Africa, abanye bavele Nigeria, abanye bavele Tanzania, abanye bavela kwama institutions alapha eZimbabwe angasowe NUST, like abo Lupane State University, MSU, labanye abe UZ.
Lumbuthano ophele namhlanje ubelesekelo lwenhlanganiso ezehlukileyo ezigoqulwa elela amalungelo abesifazana, amantombazana lamankazana eKatwe Sisterhood, EFBC Building Society, lohlangothi olubona ngezamasiko lwenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba olwe-UNESCO. Amantombazana avela emagumbini amane aweZimbabwe lavela emazweni afana leMalawi, Angola, Zambia le-DRC anikwe ithuba kulo mhlangano lokukhuluma ngenkinga ababhekana nazo, ikakhulu amasiko lemikhuba ebancindezela ke intuthuko yabo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Kati du sesidliwe ngumangoye, kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba. Umthethwandaba we-Constitutional Court lamhlanje ukhangelelwe ukwethula isinqumo esingabangela ukugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa ngesonto kumbe ngomvulo. Ibandla le-MDC elikhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe lithi seliqalile ukulungiselela ukhetho oluzayo. Ibandla leZANU PF lithi owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe ngumthengisi omele athathelwe amapulazi asale lelilodwa zwi. Siluqiba ke lapha uhlelo, igama nguChris Gande, sidibaneni ngo-half past 7.